angibone ukuthi ukuzenzakala kungasenani ukuthi sibone i-agriculture silele le-season engonywana ku-agriculture ngasikhandeleyo ukuthi silama-grain legwayi eliningi kodwa i-1.3% ngibona njengani iningi kakhulu.
Kodwa khona kungakuliqiniso na ukubana umnotho welizwe ungathi xaxa nxa kukhangelwa lokunye okufana labo-tourism le-manufacturing industry?
Ya, uyabona into enzima lapha yokuthi kulamanye ezingathi ngama-external factors abanga ukuthi i-economy yethu ingahambi kahle. So yiwo ama-factors azenza ukuthi i-economy ingaqomi ngendlela esiyikhangeleyo. Ungakhangele sisazi yabona ukuthi ama-policy inconsistencies into ezinjengalezo zizenza ukuthi ukuswelakala kwemali kwi-economy yikho okwenza ukuthi i-economy ukuthi i-growth yangkhona ingakhweli ngendlela esiyikhangeleyo.
Eziphaleni lapha kuzaba kungcono kule minye iminyaka, kungakho liqiniso into?
Lelo liqiniso sibili, njalo kungenza ukuthi sisebenzise imali enlutshwane ukuthi sithenge ama-grain. Kodwa khathesi i-economy yethu ile-problem yokuthi asila mali, i-cash iyasilela lapha.